Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mpalakazi 2023. Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokeli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele parliamente la kumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhukuta fara edalele parlamende umnumzana Minyaradzi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje sethiswa icala lokutshaya umsekeli webandla lezanu PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara waseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele parliamente likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi-ningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithethwandaba zokuxotshiswa kwamalunga edale le parliamente kanye la kumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengiso Jabangu okwaze wakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lwama by elections ngempela sonto edluleyo.
The Voice of America.
Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhukuta fara edalele parlamente umnumzana Minyaradzi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje esetheswa icala lokushaya umsekeli webandla lezanu PF. Ukufa kutizwi ukuthi usuke ukhululwe ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende umnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC umnumzana Swithan Chirodza usole kakhulu ukubotshwa kukamnumzana kufa kutizwi.
Umnyaradzi kufa kutizwi akala cala umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa, icala lakhe lingelokuthi ube lesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhlaka 9 Mpalakazi. Ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala echicha endabeni yokumekethisa icala angelalo. Oduza bona ukuthi amapholisa abedonsela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zeMavuku, endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo yokubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini. Siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayetholakala sefile. Lokhu yikho besicabangela ukuthi amapholisa azaqakathekisa asinike impendulo. Kodwa into evamileyo lapha eZimbabwe ukuthi amapholisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZanu PF, kodwa ingathabisi amalungelo, ingathabisi isekelo sombuso, ingathabisi umthetho.
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZANU PF kodwa iZANU iyakulandula lokho ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho.
Kambe abeZANU bengathini namhlanje? Sathi sisungula ibandla le-Citizens Coalition for Change in Midlands, siba le rally eMidlands. Abantu beZANU bahlasela abantu be-Citizens Coalition for Change, kwabulawa omunye owayesekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Ithe isihambe kumthethwa ndaba indaba leyana, abantu beZANU PF bahle bakhitshwa ejele. Kwangakhanyi ukuthi indaba yangkhona iyangapi. So lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso, yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu be-Citizens Coalition for Change. Yikukhuluma nje umuntu engajulisanga imicabango. Okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebeyibo abantu asebezisola ukuthi laphana saziphambanisa.
iZANU ipha njalo umzekeliso wecala uSikhala ayefunyanwe elalo yinkantolo kamantshi kodwa la selichithwa yinkantolo ye-High Court kunsukwana ezedluleyo. Ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso okukhitshwa entolongweni kukaNkari Vume. Isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isebenza izimele. Uthini ngalokho?
Ibheyili lilungelo. Bekungadingakali ukuthi uSikhala agcinwe ejele. Osewuse kwakhumbuza abantu indaba ye-ground ekubotshwa kwa-lookout loDabengwa.
Umnumzana Swithan Chirodza, lilunga ele-CCC, uxoxele ntungamile Nkomo we-Studio 7 ecingweni eseZimbabwe. Untunga uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Kaule ngalolu daba.
Unganciphisi kwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokucinela kwamenza wabulaka waqinisa esilo. Kodwa-ke ungadala icala ke Nkomo, njengoba umuntu noma udala icala, even Nkomo ngathi umuntu lanxa umfazi kwala ekwala isithi kasakufuni uphuma le mtshenkano yakho ngale kumbe uphenduke futhi uzomtshayene kuxotshile kuthi kulalise pali. Ulecala yikonto mina okunye kwezinye isikhathi Nkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle kubonakale kahle ukuthi kuyini isilo okwenzakeleyo. Ukuthi kambe ubaba lowo ndoda lo bayamsukela kumbe kukhona akwenzileyo kudaleka, asehlukaniseni lebo bokhetho lokudaleka kwecala. Ngoba umuntu nxa kade mele ncintise kodwa Nkomo kodwa ethi ehamba laye engasancintisanga engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni sesiye ekhaya, kumele umuntu umthetho ube umthetho, umthetho u-aplaye njengomthetho. Kungathiwa khona hhayi njengobakade kade mele ncintise sibele ekuncintiseni, hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela nyinga ukuthi sethe wancindezeleka ngoba kasancintisi. Mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo Nkomo, kube lo mahluko ukuthi kade vele kuyini okumbophisileyo xa etshaya umuntu udala icala.
Kodwa umthetho babagawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini? Abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini? Ngoba amacala anje sitshona sibona esetheswa abe-CCC kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani singababona bebandla lenu eleZANU PF labo bebotshwa besetheswa amacala anje?
Ngithanda ukunika isibonelo samacala iziphathamandla zeZANU PF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo dagwetshwa iminyaka. UTerence Mgubhalwana owawuma-deputy minister of finance ungakhangela ama-cases analana makula ama-high profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa, nabeZANU PF bayabotshwa bona omgubhi bagwetshiwe ama-3 years plus.
Abanye bathi babagawule abeZANU PF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lo mnangagwa, kumbe ngababehambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi?
Labo ngathi ngabale mqondo enje abacindezeli amakhiwa la abalama-double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubogaza ngale bethi kungabi le-ceasefire. Nxa besithi abantu abangazalani lo mnangagwa abantu bayakhala bathi abantu ba corrupt bababotshwa ngase bebotshwa sokutwalwana ukhuthane lomnangako manje kungaba yini ke konoko abantu bayabotshwa ngokuthi balamacala bangenisa idiesel ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batshontsha sebebotshwa sokuthiwa bakhwaya lomnangako kambe sure ngaba le nto right nxa kungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotshwa sokuthiwa lwana ukhuthane lomnangako ngayengowezanu p f kanti manje right sebefuna abantu bezanu p f bengasabotshwa phe sebesimpathiza even lalabo bomkhupha ababotshiweyo sebesibona bakhuthana lomnangako
umnumzana Belief Gawule lilunga elezanu p f limzo ixoka lapho olontungameli Nkomo we-Studio 7. Iningi labasakhulayo bayayisola indlela imithetho ndaba yeZimbabwe esebenza ngayo besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe abasakhulayo laba bathi lokho kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe uTobias Mdzingwa usipha lolu daba
Ukukhonona kwabatsha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC uSenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazwi aphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yephula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kumbudlelezelwe ungahamba layo uyophuma uphumelele kumbe uwinile ezinkantolo lokhu sokubangele ukuthi abatsha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho.
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulo khetho bebhekane lenkinga ezinengi.
Singakhangela kathesi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathesi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyabayeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election there are new ministries that are formed ama ministries ahambelana le economy lesikhathi se economy so there are ample of opportunities maninga kakhulu asekhona after ama election you just have to sit down ukhangela ama ministries abe sekhona ukhangile le ndawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo.
If abantu abatsha bezama ukuthi balungise ilizwe be-air out ama-opinions abo as much as they are told you the leader of this country you should say what you want you should like bring forth and be unapologetic about what you want that is not welcome akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashavabe osakhulayo ohlala eHarare ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
Lapha eZimbabwe njengabantu abatsha asisathembi ipolitics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe siyevota the final decision ngiyabantu. Most of us abantu abatsha we just going with our lives trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwepolitics it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hatshi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo ikakhulu ephathelane lezokhetho kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama-implications amakhulu njengaleyi esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi kunike i-commission isikhathi sokuthi yazise abantu ukuthi hayi ama candidates enu amacha yilawa, abantu bayenze ama decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukangcwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala waleli bandla, uMnumzana Sengezo Chabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edale lephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yalokhu okwenzakale lonyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu labalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. Utaboka Ncube oweStudio 7 uqoqe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Ye vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kulendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe impumela yokuthi bonke abantu amazwe babili baza kola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona eIsrael leHamas khona
ya. Sibona enye into eqhakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwabe khona ukuthi kulabantu phela abadisenseless abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu lalokhu abameli bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu ukuthi bebephonga ubulawa nje abantu abangelabacala sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho woko awabe khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo iIsrael sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala le
ngokufisa kwabo athi babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhenqe bekuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonisa ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona okwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili ukufa kumpepho ukuphuma kumpepho nomunye umuntu mbeni ukufa kwabantu asiyo nto enhle. I-Israel kayicabanga kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kulamazwe amanye athize angabe sesayidini yabo but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi i-Israel nayo iconsider ukuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.
UMnumzana Joseph Nkomazana ngolandela izombusazwe njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuzo ixoka lapho ecingweni loThabo kaNcube kweStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe wase-Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky esikolweni sakhe ese White House eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elusana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion, yokuthenga izikhali lokunye empini yalo lele Russia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibudget. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi yokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwele Melika, uMnumzana Jack Smith, ucele umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ukuthi ukhangelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhangelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqeda kaTrump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhla ka-20 Mpalakazi ungekedluli. Elemelika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, uMnumzana Alexei Navalny, ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele Russia yena uthi elemelika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phose amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eAtlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations uMnumzana Antonio Guterres utshele lomhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukutshaphazwa kwencedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lomhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa loMnumzana Beki Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tires mota eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi, izikhwama zibhobokile.
Hayi, isimo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mna mbesi kobulawayo, i-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sekubo 5 avenue ngale, sokugcwele kakhulu ama-street vendors, labo 6 avenue. Bangoparethela phakathi kwemigwaqo vele, it's now an eyesore. No longer the city that we grew up, siyibabazwa ngokuba smarti kwayo. Kunzima sibini.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela yiye, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani utshaya isibili ngesintu khonapho ubanikana abantu ubathengiselana
engibapha ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa befuna ukuthengela impahla eSouth Africa siyahamba sebathengela sesibathatha nje i-transport i-transport ukuthi izinto ezithengisa particularly even the industry landland general amachangan pek ETC nje konke ngathi okuyabe kutholakala ejobek ufunwa ngabantu siyabaphathela.
Akusitshele siwile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu wabubuye uthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengiswa like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu ejobek kule ikhampani lesey umbe i-mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimthathe i-transport sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo, we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini ngoma khonokho?
Njengoba nje vele ikungaba lolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo, wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokhu ukuthi ungaba le-lucky maybe ube le-one or two ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyikusokola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified personnel sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye ma sebekubhadala wona bakubhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe-dollar?
Irandi le-US dollar kuphela ngerethi eyabikhona hayi izimbabwe-dollar vele. Hayi ngathi liya exista nje on paper but otherwise hayi nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako.
Ye umuntu osemsebenzini onjengowakho uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti athenge lokudla lokunye okujiyeneyo?
Ya khona lokho kuyaphuma sibili kuyaphuma khona lokho ama keep going but i-problem kudifficult ukuthi ungeza kubele investment ukuthi hayi ngiyinvestela.
Umnumzana Beke Ngoma wayesebenza eDunlop Private Limited okwamanje usezitaladeni lapho wasebenza ukuthengela abantu abajiyeneyo impahla kwele South Africa. Limzwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokuphupha komculi obedumile kwele South Africa izolo uZahara ubulelwa mfuthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara wazalwa ngomnyaka 1987. Isikhulumeli semuli unkosi yami Khuthukana utshele umsakazi we-ENCA waseSouth Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikuphupha kukaZahara esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ethandwa kakhulu yimuli yakhe. Umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011 lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe. Ingoma le wayihlabelela umoyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013. Singakalugqiki uhlobo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalela ephalamende lakumakhansela kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinje ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edalela ephalamende uMnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi kubotshiwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa yengupraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.